Ye ukuxolelwa kwabantu khona ngokwakho ngikubona kuyinto encedayo ukuthi abantu abaxolelwe nxa kuyikuthi bakhitshwa ngokufanana kungabi khona okuthiwa uyakhitshwa abanye besala kuyinto eyabiqondile ukuthi umuntu kakhitshwe ngoba akekho umuntu okufuneka phela ahlale kuyikuthi ngumuntu ovalelweyo kodwa kuba labanye ababe kusuke kwaba yizikhiwi ezokuthi liyabe libabona ukuthi bayingozi emphakathini labo yibo engxenye abantu abangakhala ngabo but bakhona abantu ababoshwa ngokunye okunye ngama crimes of omission ukuthi umuntu bekumele enze lokhuyana wangakwenzi into ezifana lalezo
ngomumo wenotho lokuswelakala kwemisebenzi abaphumeleyo laba amathuba abo ame njani
kulaba abasejele laba ama conditions abaphila kumuma abaphila kuwo ubenza inhliziyo zabo zibe lukhuni vele nje nxa ukhangela okwenza kube yingozi ukuthi loba sebebuyile umntwana uyazithola engasela inye into angayenza acine ebona ukuthi ngcono enze futhi ukuganga khona lokho acine sebuyele so kuyabe kufuna ukuthi vele ijele phela ibonisa i-society ephandle kuyabe uma i-society ephandle ingabunjwanga kahle kungela zinto ezisiza kahle ezisiza abantu kunzima ukuthi bese sithola umuntu osejele esefundiswe kahle kusehluleka ukufundiswa umuntu ke ophandle nga so kugcina kungasizi okwinto kwakhona nje kusiba isizingi lezane sokuthi uyabuya aphinde abuyele abuya aphinde abuyele ngendlela efana nale
libona sengathi ikuyini okufanele kwenziwa ukuze imuli ziphathise ukuthi zamukele abantu abaye sebevele ejele labo bebaphathise ukuthi beqhubekele phambili ngempilo
kufuneka ke kulungisa indaba ye-stigmatization lokho kuyikuthi umuntu uhle abekwe abhalwe ngependa ethile afakwe ipende ebomvu kumele ukuthi khona okuyana yikho esikutshoyo ukuthi uhulumende kuyayomete abantu bafundise ukuthi kunje abantu laba bengakaphumi kuyabe kumete ube lama-workshop atrainer abantu even lama-communities ukuthi umuntu lwana obuyileyo nxa wenza i-mistake uyareforma umuntu njengoba bekubiza bathi i-correctional services ukuthi umuntu lwana hhayi uyatshintsha uyaguquka ungumuntu wenzile iphutha ungakhangela abantu abaningi even bona laba abantu abakuhulumende ngabantu ababeyizibotshwa vele kumele kulungiswe khona kuyani ukuze uzulu akwemukele ngoba nxa kuthiwa uvela ejele kule gama okuzwa umuntu ebizwa sokuthiwa hayi uncube i-ex convict uncube owayebotshwe ejele iminyaka engu-20 lana bezindaba uthole selikubeka ngendlela enjengayona leyo.